Hatshi, akusilo qiniso. Nxa kuthiwa umuntu usebuyela emsebenzini, uyabuyela emsebenzini. Ungeke wabuyela ingxenye, enye ingxenye uthi angibuyele. Sebebuyela emsebenzini, as far as we are concerned. Hayi, ngaphandle kokuthi nje amadorobho wonke awananzelele ukuthi nxa izisebenzi zahamba okweminyaka le okomnyaka lezinyanga bengaholi, kuthiwa baphila njani. Njalo mbone ngani sekufika isikhathi lapho uhulumende esekumele angenelele indaba aphe ama-local authorities ama-grants kumbe athathe izikwerede zonke zama-local authorities njengalokho abakwenza ku-RBZ Bank. Ikakhulu nxa sikhangela ukuthi uhulumende nguye futhi owakhansela izikwerede zamadorobho. So uhulumende kalethi imali yokunceda amadorobho.